siyabonga mavela silo Chris lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 8 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyasebenzisa ekulimeni, siyasebenzisa emakhaya lapha esihlanyela khona izihlahla esisebenzisa xa sisakha imizi yethu. Njalo emakhaya sikhuthaza abantu ukuthi bahlanyele ama-fruit trees.
EZimbabwe linanza usuku oluqhakathekisa ukulondolozwa kwemvelo uhulumende esithi ayachabalala amagusu elizweni.
Sisemhlanganeni we-high level commitment on HIV lapho ukuzasayinwa khona i-document loba ugwalo liyasayinwa ngamazwi wonke jikelele bevumelana ukuthi for the next 5 years i-HIV sizabe sihambisa njani.
Iqula labezempilakahle abakhangelane lokulwisana legciwane lengculaza elikhokhelwa nguphathi Tambo wezempilakahle lise-New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations. Ibandla lamademokrasi libangela kuqala embalini yeMelika ukukhetha umuntu wesifazana unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe linanze usuku oluqhakathekisa ukulondolozwa kwezemvelo uhulumende esithi amagusu ayachabalala elizweni njalo esithi eZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika alenani eliphezulu lokuganyulwa kwezihlahla mahlayana. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wohlangothi lokulondolozwa kwemvelo umnumzana Ivan Kunene uthi kuqakathekile ukukhumbuzana ngokulondoloza imvelo.
Ngiyakhangela izihlahla sisebenzisa ngendawo ezijiyeneyo. Siyasebenzisa ekulimeni, siyasebenzisa emakhaya lapha esihlanyela khona izihlahla esisebenzisa xa sisakha imizi yethu. Njalo emakhaya sikhuthaza abantu ukuthi bahlanyele ama-fruit trees.
Uthi Ukunene okunye osekwengezelela ukuchabalala kwamahlathi yikuqanza kwenani labalima igwayi abalichisa besebenzisa izihlahla, ekhuthaza abalimi ukuba lezivande zokuhlanyela izihlahla zokusebenzisa ukuchisa igwayi abalilimayo.
So ugatsha lwethu lwe-Forest Commission luhamba lufundisa abantu ukuthi kufuze silondoloze izihlahla. And bayacela abantu ukuthi labo abalima igwayi, nxa umuntu lo muntu angaba lalokho esithi yi-woodlot, ukwenzela ukuthi nxa esefuna ukuchisa igwayi lakhe asebenzise lezo izihlahla azilimileyo.
Uhulumende uthi kumqoka ukuba asebenzelane lozulu ukuqhuba inhlelo ezehlukeneyo zemfundiso phezu kokuqakatheka kokulondoloza imvelo. Umnumzana Ezra Neverbonde wakobulawayo ngomunye wabaphatheke kunhlelo zemfundiso engummeli wezokulondoloza lokuhlanyelwa kwezihlahla elizweni.
Mina ngiyangena i-church yepostori iJohan Masowe. IJohan Masowe ithethe mina inihambise emali elizwe le-Ethiopia esikhathi esiningi kakhulu, vele nisenza umsebenzi wokuthandaza. Then nisuka khona ngale e-Ethiopia ngiphenduka khonapha yona. Ngibone amanye amazwe asiyenza lokhu kwekuyenza kwezihlahla. Ngiqalise 10,000 from the beginning. Then saying bona aloko vele kuyayenza ukuthi ngikwanise ukuthi ngikuyenze lokukhangela kwami ihlahla lezi sezichabala le kakhulu asiseko kunaleli vele elizwe lonaleli leZimbabwe.
Uhulumende ukhuthaza uZulu ukuhlanyela izihlahla ikakhulu ezezithelo okuzophathisa ukuvuselelwa kwamahlathi asechabalele kwangezelela lo dubo lokuguquka komkhathi. Abalima igwayi bona bakhuthazwa ukuzihlanyela izihlahla kumbe ukusebenzisa ezinye indlela zokuliwomisa ezifana lemichina esebenzisa amandla avela ebulongweni loba awelanga lezinye nje indlela ezingadingi ukuganyulwa kwezihlahla mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iqula elikhokhelwa ngumphathi ntambo ezempilakahle umnumzana David Parire Nyadwa lisedolobheni leNew York khonapha eMelika emhlanganweni walonyaka owe-United Nations ojonge ukudinga indlela zokulwisana lokusabalala komkhuhlane wengculaza. Umkhuhlane lo uqale ngomvulo njalo uphela ngolwesihlanu. Abaguqula leli ngabavela kuhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Enye yalezinhlanganiso nge-Southern African HIV and AIDS Information Dissemination Service, i-SAFAIDS. Umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Louise Chingandu uchazisele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ngokunengi ngalomhlangano.
Sisemhlanganeni we-high level commitment on HIV lapho ukuzasayinwa khona i-document loba ugwalo luyasayinwa ngamazwi wonke jikelele bevumelana ukuthi for the next 5 years i-HIV sizabe sihambisa njani. Singathi thina ngama-priority lama-commitments abafaka kulona lolu gwalo bavumelane. So going forward, kuyabe sokukhangelela ukuthi uhulumende bonke will be guided by that document.
EZimbabwe, ugwalo lolu luzanceda na?
Ugwalo lolu luyanceda kakhulu ngoba angithi lona luyafaka into eziqakathekileyo njengokuthi for example abantu abalegcikwane already kumele luyaset ama-target ukuthi by the next by 2020 by 2030 kumele abantu abalingana le ilingana ingaka bebe besebenzisa amaphilisi. So liyakufaka khonoku o-government bakusayine ukuthi siyavuma. Liphinde lithi lina i-prevention iqakathekile. Kumele sibone ukuthi abantu abangakabanjwa ligcikwane bona bayavikelwa. Litsho njalo ukuthi sizabavikela njani kusayinwe khonoko.
Kuzoba eZimbabwe kulabantwana laba abazalwa vele belalo igciwane.
Mhm.
Bayaphathwa naye lolu gwalo, bayavikeleka na? Mphathiso bani?
Kakhulu kakhulu. Kulamabandla lapha ababuyileyo abavele belande ukuzobona ukuthi khonoko kwabantwana kungenile kugwalo lo.
Unkosikazi Louis Chingando ngomqondisi wenhlanganiso esebenza labaphila legciwane lengculaza eSAFAIDS ubekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah wo Studio 7 eseNew York khonapha eMelika.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship unkosazana Petronella Muzondo uthi uyajabula kakhulu ngethuba leli njalo uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamthuthukisa. umuzondo labanye bakhe baza eMelika ngeviki ezayo ukuzequba izifundo eziphathelane lobukhokheli kanye lokuqhutshwa kwamabhizimusi okwenyanga eyodwa lenxenye. Usebenza lenhlanganiso efundisa abantwana abangamankazana ukusebenzisa amakhompyutha kobulawayo iShecodes. Asizweni ingxoxo esiyenze lo muzondo.
Ngiza ngithokoza kakhulu ngokuba ngisehlanganela labanye ngohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngingomunye wabantu abayi 1000 abayavela e-Africa and one of the 60 young people from Zimbabwe. Lapho siyakhona e-America kuyahlanganela labanye. Ngizwa ngilokuthaba and ngizwa ngani ngiphiwe ithuba elokuthi ngizakwanisa ukusebenza labanye, ngikwanisa ukufunda, ngikwanisa ukuthola i-knowledge yokuthi ngizakwanisa ukuyisebenzisa ma sengiphendukile lapha eZimbabwe emsebenzini engabe ngiyenza. So ngizwa ngithokoza sibili ngethuba leli engiliphiweyo.
Wenzani kahle kahle umsebenzi wakho?
Okay, mina ngapha ngisebenza kubulawayo, ngisebenza lamanye amankazana, siyi-team ekuthiwa yiShecodes. Lapho sitholakala sihamba ezikolo sidinga amankazana abe elo thando lokufunda ngento ze-technology. Siyabalungiselela ithuba lokuthi befunde ngokudevelopha ama-mobile applications besebenzisa ama-technologies, ama-computers which we teach them. Lokhu sikwenzela ukuthi amankazana la atholakale ebona ukuthi kulamathuba amaningi okwenza nxa sebeqedile isikolo. Sihamba ezikolo ezama-high schools around iBulawayo lapha esibafundisa i-curriculum ye-12 weeks ukuthi by the end of the 12 weeks bebe sebedevelophe mobile application eyenza ukuthi impilo yazabo zitholakale siba ngcono kuma-communities abahlala kiwo.
Uhlelo lolu khangelela ukuthi lokuncedise njani?
Uhlelo lolu ngikhangelela ukuthi ma sengifikile e-America ngitholakale ngihlangana labanye abavela endaweni ezishiyeneni eze-Africa, sibe sikhuluma ngama-challenges esiwafeyisayo, sidinga indlela zokuthi sisizane njalo sithola ulwazi esebe silufundiswa ku-Track Business and Entrepreneurship engabe ngiyenza.
Unkosazana Petronella Muzondo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ibandla lamademocrats libengela kuqala embalini yeMelika izolo ukukhetha umuntu wesifazana unkosikazi Hillary Clinton ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Unkosikazi Clinton unqobe obencintisana laye umnumzana Bernie Sanders, njalo sizanqikilana lenkisela ezamela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump kukhetho lukalwezi. Abesifazana abaningi bayajabula njalo bathi njengoba iMelika isike yaba lo mongameli onsundu umnumzana Barack Obama, sokuyisikhathi sokuthi ikhokhelwe ngumuntu wesifazana. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, unkosikazi Sibongile Ncube.
Lokhu kuyasinika amandla lethemba thina abesintwana, ngoba just nje ukuthi unkosikazi Hillary Clinton uzamela ilizwe eliphezulu kangaka njenge-America, ilizwe eliyi-superpower, ilizwe elile well-established democracy all over the world. That nje khona kodwa khona lokho kuyinto eqakathekileyo ebantwini besifazi, and kuyasenza nathi sithi stand tall emhlabeni.
Kodwa ubona angani eleMelika selizimisele yini ukubuswa ngumuntu wesifazana, ikakhulu sikhangela imbali yalo ukuthi abantu besifazana esikhathini esiningi bebencindezelwa?
Ngiyakubona lokho, kodwa ke nxa sikhangela izinto ukuthi bezisenzakala njani eAmerica. Lokho akusiyo into yokuqala ukuthi sithi thina sibone something history being made. Sabona uBarack Obama engena umuntu omnyama ebusa iAmerica. Sonke sazibuza onalo mbuzo ongibuza wona khathesa ukuthi is America ready for a woman president. Sabuza sathi is America ready for a black president? But because America was ready for change, sambona Mr. Obama eriser ekhwela ebusa ilizwe leli ende elibusa kakahle. Same way ke lo Hillary Clinton. Mina ngokwami I am totally convinced ukuthi khona iAmerica is ready to see a woman president.
Umbona ephumelela ku Donald Trump
in so many different ways. Ngasikhangela ihistory kaHillary. Ube secretary of state. Njalo waba first lady. Sasimbona esiba first woman first lady. Waba involved in the policy making. Zonke lezi positions. Zi positions ezinika i-experience nolwazi lokuthi angathatha ilizwe leli alibuse njalo to success.
Unkosikazi Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika njalo ungomnini bhizimusi. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala kanye lenhlelo ezenziwayo ngohulumende kanye lenhlanganiso ezisimeleyo ukuphathisa abalambayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Odume ngokuveza izimali ezachaphazwa ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa unkosikazi Thuli Madonsela ubikwa esesungula ukuhlolisiswa kwenoto yemuli yakoGupta eyabadabuka kwele India elobudlelwano obukhulu lomnumzana Zuma. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Silifake kancane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyini ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosazana Agnes Phiri, yena ophila ngokuntshintsha imali ezitaladeni koBulawayo. Usiphathele. Kwakuqala kwamukela kuhlelo.
Okay, all right.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi uhamba njani umsebenzi lowo okuthiwa wona ngoba usiphathelene.
Usiphathelene kwakhathesi imali, amafuda, amadola, sebefuna vele idola zona, itsha konke lamarandi.
Ihamba njani ibhizimusi? Baningi yini abatshintshayo?
Ya, baningi abantu abatshintshayo. Abavele South Africa, yibo abatshintshayo kakhulu ngoba babathi idola. Lasekhaya kufunekana idola.
Ungasitshela ukuthi ngelanga umuntu engayenza imali enganani?
Ngelanga akusela mali njengakudala. Ngelanga uyakhona ukuthi uthole loba $2 or $3. So kusuya ngamacustoma akho ukuthi la macustoma njani. But ma ula macustoma anganamaningi uyathola loba $30 or $40.
Sizwa kuthiwa akhona amankampani labanye abawodayo asebedinga imali yona le libaboneni?
Abanye bayasilanda ebhasweni bedinga yona leyo mali. Abanye njalo bayo besizwa ngezihlobo ezibethe ababeseyenza lapho ukuthi ayikunandi esihlobo esithi imali endaweni besesithola njalo amakhastoma.
Yona ama-rates angikhona ahamba njani?
Irandi khathesi mani umuntu engithengisela irandi ngithatha $6. Ngithengisa ngesixdolas. 300 rand. And then amapula ngithatha amapula $8 ngathengisa $9 $300. And then ipound ngithatha $13 ngithengisa $14. Sekuya hayi dola yilo vele isebenzisa.
Sasike sibone ngeminyaka edluleyo lihlala ligijinyiswa ngamapholisa. Lezi nsuku kona kunjani?
Lezi nsuku akungcono, awagijinyisi asafanda kudala. Ayasibamba yini but hhayi usafanda kudala.
Indawo zangikhona lapho elisebenzela khona kungaphi kakhulu? Phakathi edrobheni kumbe liyadinga indawo ezicashileyo?
Hayi, phakathi edrobheni kuma ezitradini. Khonapho esasisebenzela vele khona kudala, kulapho esikhona.
Kulesikhathi ababekhala abanye ngokuthi amapostori yiwo abathathela i-business. Belokhu bekwenza yini?
Hayi, khathesi akusafani vela kudala. Baya abasakwenzi ngoba imali yangikhona esithola yimali.
Bakhona njalo abanye ababeqilibezela bebuya besenza ungani bayatshintsha imali bona bezoqilibezela abantu. Belokhu bekhona yini?
Ye, labona sebekhona. Bayagqoka izigqoko zesipostori.
Manje ke nxa sikhangela ukuthi sekuzeza ama bond notes lawa libona ngani business izathuthuka ni?
Yeah, business izathuthuka but akusazi lokho kwama bond notes ngoba siyavuya ngeke sithe zizo. Yabo ngakwela ukuthi sina of course it fund ingathuthuka business but siyavuya sikubeke.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Okay, hayi lisale kahle abalaleni.
Hayi sibonge. Lo ke ngunkosazana Agnes Phiri osebenza ezidaladeni ethengisa imali. Lo ke ngu Agnes Phiri osebenza ukuntshintsha imali. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma le ndaba lithola le ndaba. Igama lami ngu Chris Gandhi lilale. Valeli sabalale.
Okay, hayi lisale kahle balale.
Hayi sibonge.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe sesihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomculi umnumzana Kenny Mangena owaqala ecula leqembu lembube eleBlack Umfolosi eliyilo elamusa emazweni waze wabona sokungcono ukuthi asihlalele eNgilandi. Kathesi uyacula kodwa usebenza eminye imisebenzi kanye lokuphathisa ekhaya lapho adabuka khona eLupane. Uma ngena utshele uPraxedis Jeremiah Studio 7 ukuthi ufisa ukuqhelisa uhlelo lwakhe lokuphathisa intandane.
Ngiqalise ukuphuma like ngabo 95 bengile qembu leBlack Umfolosi. So ngamphuma nje sifya cula outside Zimbabwe, mainly America, Canada, all over Europe. Sifuyele, sihambe, sipendule futhi for maybe about 6 months, 8 months. Kuthethe ukuzofika o 2000. Ngabona izinto zingane lokho zisomali ama contract ethi mbona ngani sokuloko ngiyawoma mbijana hayi kahle ke umuntu engiyenze bezame enye indlela yokuphila ngase ngithi hayi kahle ke mine sengizama lapha eNgilandi ukuthi ngibone ukuthi uma ngilokho ngisenza umculo nalo ngiyawenza njani.
Ubona impilo yakho usuyekele ukuhlabela leBlack Umfolosi iyaqhubeka phambili lokhu semculweni kumbe vele suphumile kwezomculo ususenza iGambus Dance yona le?
Hayi, umculo vele angibangiyekile. Ngatshintsha iqembu ngoba ngathi sengila njengoba ngishilo nje ngezikolo ngiyafundisa umculo namanye amakhwaya esilungu bayangikhatha ukuthi ngizobafundisa ingoma zesimpini ngoba umdlandla wengoma zethu kawufani lowesilungu. Ingoma eziningi zesilungu zilokuphola okuthize.
Kuyahambeka yini uhambo lwangkhona?
uhambo luyahambeka sibi angilasolo enkulu kangako kuyahambeka kakhulu futhi kwenye isikhathi uyakhangela lapho khona wena ukuthi uzitshele ukuthi rayi ngathithi ngilapha mimi la kuma kusiyafika iminyaka emithathu ngifuna ukuthi ngibe ningaphi nilokhu ngimi lapha kumbe singimi laphayana into esingazitshela yona mina ukuthi hayi ngemva kweminyaka ethize ngifuna ukuthi ngime laphana ngeminye iminyaka ethize ngiyekuma laphana ngeminye futhi ngiyekuma laphana ngilokhu ngihamba ngisima ngisiya phambili hhayi ukuma one ndawo kumbe ukuma ngisiye emuva
lilazo yini inhlelo zokuphathisa ekhaya
inhlelo ezekhaya mina ngokwami bese engikwenzayo ekhaya kathesi lamanje into yangikhona isesencinyane ngikhule ngingathi singathi ngesilungu ngihafu mntanani ngikhulele ubaba kakhulu ayinzange ngibe lubhuku ubaba ubengumuntu owayengafuni ukuzwa abantu abakhe ngangisichino mina owayengafuni ukuzwa ngami kodwa ekuhambeni sengibone intandane eziningi ezilobunzima kakhulu ngakho into eliyana yasuka yangihlala enhlizweni yami ukuthi ngifisa ukuthi ma ngithola ngisize intandane ikakhulu so into engiyizamayo ukuthi ngihambeka ngo-2014 manje abafowethu babe bayazi ukuthi into engiyenzayo basebekhuluma unkazana baruxoxa ngisithi hayi ukhene encinye angakuzamela something ngoba kule iphashini kwenza into zezekumsiza se ubuya ezongibona ngesikhathi ngifile ngase ngithatha nje amapikitshanyana uthi wagula wayesibhedlela impilo kwathiwa igasa lagazi kumele afakwe igazi manje kufakweni kakhe igazi wase wabo inyawo zakhe zawoma zaba mnyama chuza bona ukuthi kwenziwa yini la ukuthi kakwazi wasebe sithi avela kuselanto abangayenza ngcono ziqunywe inyawo madoda so baqunywa inyawo leziya ngatholanga isingathi ngama-artificial legs ezokuhambisa so ngumuntu ohamba sibili uyabehambe mini kodwa enyathelanga namadolo yenza ukuthi afake ama-bandage so abe yinqumbi lapha emadolo ahambe enyathelangawo kodwa athi ngikhuluma la wathi ehlobo ngesikhathi ezulu uthwala nzima kuyabe ngena amazi iqinisi siba la kungani ngama-worms ma kuchisa uthwala nzima lakho kakhulu uba la mathuthuva so umkazana lwana emfungu ukwenza kathethi ngazama ukwenza lapha ongama-fundraising ukunani ngikwanise ukuthi ngitholele lezo zinyawo nje ngoba wathi ini bese ma ngithole lokho ezinye izinto
lo ngomnumzana akheni mangena umculi owayecula leqembu leBlack umfolosi.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lweLive Talk ekhasini lethu lenkundleni yeFacebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini leFacebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Okuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ele Zimbabwe linanza usuku oluqakathekisa ukulondolozwa kwemvelo uhulumende esithi ayachabalala amagusu elizweni. Iqula labezempilakahle abakhangelane lokulwisana legciwane le-HIV elikhokhelwa ngumphathi ntambo wezempilakahle lise-New York khonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.